Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuko mthwakazi ikudivana lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 25 kuNhlangula 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kathesi kefu ifakiwe kokulawayo abathi i-dusk to dawn ngezindlela ngo-6 ntambama kusiyajaya ngo-6 ekuseni.
Kubhubhe abantu abangu-17 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo, njalo kutholakale abangu-826 belo mkhuhlane lo.
Bayakwazi phela ukuthi abantu abase-diaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki, kungathiwa kabavote vele abasoze bayivotelizana.
Bathukuthele abanye phezu kwamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa awukuthi abahlala phandle kwelizwe abasoze bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Umanyano weMathebeleland Forum usola amazwi kamnumzana Obedi Gudu phezu kodaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala bedlula amakhulu ayisishiyangalombili 826 belo mkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane lamakhulu edlula ayisikhombisa 1709. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane lane 44,306. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,526. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilichumi lanhlanu 15,940. Asebehlatshwe yakuqala bonke sebengu 725,582. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 467,733. Ukumemetheka komkhuhlane lo sokubangele ukuvalwa kwendawo ezichiyeneyo ezigoqela amalokitshi akobulawayo aphansi kwezigaba ezibalisa inkulumane iyemakhandeni kanye lasemalokitshini angenyakatho yedolobho agoqela impophoma, imzilikazi, iluveve, ingubo yenja, imakhokhoba kanye lenkaba yedolobho. Kulezi ndawo abantu kabasavunyelwa ukuhamba-hamba kungachaya ihola lesithupha ntambama u-6 o'clock kuze kuyechaya u-6 o'clock wekuseni. Amabhizimusi asevunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock ekuseni avale emini yantambama ngo-3 o'clock. Amabhasi wona asevunyelwa ukuthwala ingxenye yabantu kuphela. Abaphila ngokuzisebenza bathi sebesidla luklubhu ngoba sokunzima ukuphanda. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
I-lockdown futhi iphinde ihlukuluze abantu ngenxa yokuthi kathesi kefu ifakiwe koBulawayo abathi i-dusk to dawn ngezindlela ngo-6 ntambama kusiyajaya ngo-6 ekuseni, okuzakwenza ukuthi abantu ngaleso sikhathi babe sebehlezi ezindlini. siyananzela futhi kuthi ukuthi sokuzaphambanisa ukusebenza kwalabo abazisebenzayo. Izakhamizi zikhala ngokuthi njengoba nxa kukhulunywa ngama northern suburbs ama clinical suburbs lawa khulunywa amathathu iCBD lapha abantu abanengi abathengisa bekhona kuthi ukuthi lawo sebeza ba affected ngenxa yokuthi sokuzaba lemigoqo ethize ezabe benqabela ukuthi benze ukuthize ngoba abantu bayasebenza so ukuthi baqobane lapha babe isixuku lapha abasebenzela khona kabe ungasafunakali.
Bakhona yini eselikelezwa ukubana babotshiwe ngokungalandeli iziqondiso ze lockdown?
Esikuzwileyo kumqoka ukuthi amabhasi kakhulu akazukho amanye akhona sibila kabanjwa ngenxa yokuthi bekuthiwa kawalandelanga izinqumo okumele zilandelwe ngalesi sikhathi somvalelandlini. So ngokokuqala ke khonoko esikuzwileyo ngithemba kuzabe kuqhubeka sikuzwe okunye.
Wona umumo unjani?
Kakukakhanyi kakhulu ngenxa yokuthi anti i-lockdown leyi ngezinye indlela abantu bavele bahlala khonapho lapha abahlala khona. So kunyakazela kwabo kakuguqukanga ngenxa yokuthi nxa kuthiwa umuntu sephumula, umuntu sempophoma, umuntu semakhandeni, umuntu senketa. Abantu labana lokhu beziphilela impilo yabo, lokhu begcwele ezitaladeni, lokhu begcwele ababuthana khona emsikeni yabo. Kakukakhanyi ukuthi kule lockdown, ngenxa yokuthi nxa abantu besithi lockdown kayiwe khona, kodwa kuyukuthi baqhubeke lokhu bezisebenza. Kuzaba lakhonokho ukuthi kakukhanyi kuhle ukuthi kambe lockdown ikhona mbekayikho, ngenxa yokuthi abantu lokhu beziphithizelele kakukakhanyi ukuthi kule lockdown. Njalo sinje lokhu sisaphikisana ngokuthi vele district akhulunywa ngawo agoqela wapha amalokithi. So abantu nxa kuthiwa Nkulumane bacabanga ukuthi iNkulumane isebhafu kanti ibe iNkulumane district egoqela indawo zonke lezane ezigombolozela iNkulumane emakhandeni idonsa izizokudonsa kibophumula Mpophoma layo ingaphansi kwakhona ngale northern suburbs. So abantu lokhu abanye vele kabakwazi lokuthi i-lockdown yakhona labo bayingxenye yayo kumbe kahatshi kogwa khona khana kutsho ukuthi ke kuseselomlando ukuthi kubalulwe kuhle njalo okwade kungaba ngcono ukuthi vele kuhle kube le statutory instrument esichoyo ukuthi sokule lockdown uqalo leza izaba layo vele ukuthi abantu abavunyela ukungena edrobheni bese kusiba lezincwadi bese kusiba lana abantu abahlale phansi for amavikoni la amabili.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Zithukuthele izizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe phezu kwamazwi ethulwe isiphathamandla sezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa awukuthi azisoze zafa zavunyelwa ukuvota ziphandle kwelizwe nxa izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF ngamazwe afana leBhilitane leMelika zingesulwanga. Ngokubika kwenkundla yeNew Zimbabwe uChinamasa wethu le amazwi la izolo uthe abasoze bafa bakuvumela lokhu ngoba amalunga abo engenelisi ukuyakhankasela ukhetho kwamanye amazwe ngenxa yalezi zijeziso. Umongameli yamasoni Mnangagwa wathembisa ukuvumela i-diaspora vote engenayo embusweni. Sixoxele umgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo yena osole kakhulu amazwi kaChinamasa.
Into angayinanzeleliyo uChinamasa yikuthi at the end of the day ukwalisa izizalwane zeZimbabwe ilungele lazo lokuthi zivote zibudiaspora kulimaza ilizwe leZimbabwe umkhonomi weZimbabwe kakhulu ukudlula zona izidalwa zeZimbabwe ezaliswa ukuvota kunye lamazwe lawa afake lama targeted sanctions. UChinamasa yena kumele inhloso yakhe kube yikuthi right now yini okungenziwa ngokhulumende ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lenhlala kahle yabantu beZimbabwe. Izinto ezibonakala kwamanye amazwe njengama human rights violations yizo izinto ezenza ama targeted sanctions ahlale engakhishwa. IZimbabwe kumele ikwenze ukuthi ama targeted sanctions aphume yilokhu wakhulunywa yiwo la amazwe afake ama targeted sanctions. For instance, i-America ile Zidera Act iyachaca Zidera Act ukuthi yini okumele yenziwe eZimbabwe ukuthi ama targeted sanctions akhishwe.
Liza kwenzani pho?
Thina esizokwenza ukuthi sibuyele back siyokhuluma lo iDinangagwa njengoba waye ngumuntu owavumelana lathi masikhuluma laye ngodaba lolu le diaspora vote esithi yena uyavumelana lakho ukuthi abantu abangaphandle kumele babe lalilungelo labo lokuvota njalo futhi evuma lokuthi constitution yethu ka 2013 iyavumela lokhu ukuthi abantu abaku diaspora bavote so esingakwenza thina ukuthi sikhankase yena umongameli simfake ekhoneni ngoba angiboni ukuthi ireputation yakhe uyafuna ukuthi damageke abonakale njengomongameli olamanga umongameli ongafeziyo izithembiso zakhe njengalokhu ayekwenzile size sihlangana la eNew York.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcinisihlalo webandla leMDCT eMelika. Insolo kaMoyo igcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu laye ophandle kwelizwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Alokhu ikuganga sibili kwabantu abaxhwalileyo bayakwazi phela ukuthi abantu abasediaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki kungathiwa kabavote vele abasozi bayivotelizana nxa izano zithi kuqale kukhithwa ama-sanctions balamanga bafuna nje udinga indlela yokukhipha ama sanctions kodwa bengasoze bagcwalise bafuthi bafeze isithembiso sabo ngenxa yokuthi bezamile konke ukumatsha ukusebenzisa dakhi lezindlela ezijene ama sanctions kawahambi sebezama khale ukusebenza abantu basediaspora kodwa iqiniso siyakwazi ukuthi umuntu osediaspora vele kasoze ayivotele izano lezano uyakwazi khonoko yikho nje hayi butsotsi ababenzayo ama sanctions vele wona kafakwa ngabantu basediaspora izano uyakwazi ukuthi umeli yenzeni ihloniphe amalungelo oluntu ihloniphe ukukhetha ukukhethwa kwabantu lento ezinye ezijeneyo ukwenza ukuthi ama sanctions akhitshwe kube lama political reforms lama security sector reforms lamanye nje ama reforms okumele abe khona yiko kuzakhipha ama sanctions lokho kunye nje hayi ibugwelegwele nje ibucatsha ngomunwe
ukukhona yini abangakwenza abakwamanye amazwe lapha
nxa befuna ukuvota kabadinga amacebo okusekela laba abaphikisa uhulumende baze bawine ukuze kungene uhulumende ozabanika ilungelo lokuvota akulanto nitsho le yodwa esingayenza singabantu abasediaspora ukuthi sivote kumbe uhulumende aza sizwele sivote ngoba uyakwazi ukuthi siphandle kwelizwe nje kasimthande esingakwenza ikubumbana njengabantu abasediaspora kumbe siyafaka imali sisponse ama-political party esibona ngani angakhipha izanu nxa sisiye ekhethweni sibanike imali ezwayo sibili sitshele laba simakhaya khona ngale eZimbabwe esiba siwondla ngemali esiyenza ngapha ukuthi imali elidlayo leyi lidla kodwa mhlali siyavota hloniphana imali yethu thinesidubekayo esilisapotayo elingavoteli laba abenza liphile ngokuqholelwa njengenkukhu votela nabanye yikho esingakwenza i-diaspora ile power yokusekela ama-political party ngemali langoku-influencer abantu abasekhaya ukuthi kabavotele okunye hayi khona idoti lesiyibona kuzana yiyo kuphela indlela engathi i-diaspora voti bekhona.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu. Sehlulekile ukukhuluma loChinamasa ngalolu daba. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owemathebeleland forum usukhuthaze ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha i-National Peace and Reconciliation Commission ukuthi iphumele egcekeni phezu kwamazwi yasanda kwethulwa ngelinye lamalunga ayo umnumzana Obed Gutu yena othe udaba lwegugurawundi luyingxenye nje encane yendaba eziz zapatwa ili komishini amazwi la asolwe ngabanengi vesithi ugudulu laza udaba lolu kanti njalo uthuka izihlobo zabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ababulawa yigugurawundi yamathebeleland lasemidlands. Umanyano weMathebeleland Forum wasolile amazwi kaGutu kumbiko wethu leizolo usithi udaba lwalombhuqazwe ludaba olumqoka olungeke lulinganiswe lezinye indaba njalo olumele lube yilo oluhamba phambili ezintweni ikhomishini le ejonge ukuzilungisisa. Usthandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxele sikhulumeli salumanyano umnumzana Hussein Spanda.
Sethuse kakhulu inkulumo eka mnumzana uGutu ehlisa umonakalo owenzakalayo oweGugground. Yona vele iNPRC isiqoqoqela sayo ngasikhangela incwadi zabo abahlangana bexoxisana nge-strategic plan labantu bezigaba ezehlukeneyo bafaka lindaba eGugground yabamqoka. Njalo siyabona upresident sowabuya lapha kobulawayo isikhathi ezehlukeneyo wathi yena lindaba iqakathekile ukuthi lungisiswe njalo into esemqoka njalo la yamkhathaza futhi kukhulunywe ngayo kulungisiswe. Ngakho siyamangala ukuthi manje nje ubaba uGugu ekhane ephuma nesehlukana lo muntu wonke okokuthi lapho bezikhulumela ehedwa engumnumzana kuthi okumbe iNPRC isithintshile inhloso yayo. Njalo kwesibili thina kuyasihlupha ukuthi njengoba kuludaba esilusebenza kakhulu labantu abahlala ngapha eMathebeleland abahlukuluzwa indaba leyo mqhazi, ngakho ke sibona kuzakuba nzima ukuthi sizasebenza njani la iNPRC nxa ingakuboni lokhu kuyinto eqakathekileyo ngoba kithi ngapha eMathebeleland kuqakathekile. Ngakho kuyabe sokusitsho ukuthi nxa yona NPRC ibuya ngapha siyabe sesiyimotshela isikhathi ngenxa yokuthi thina into eqakathekileyo ngithi iyona le Ground. But nxa uGude sithi kibo hayi ayisontele umsebenzi akutsho ukuthi ngenxa siyabe sesimotshelana isikhathi ukuthi sibonane labo lokuthi labo basibone.
Lingabe libakhuthaza nje ukuthi labo bekusole lokho kumbe kukhona inyathelo eliqinileyo
elizayo kwethu ukuthi yona NPRC nxa sikhangela ugwalo lwayo esingathi 5-year strategy plan bela bahlala lati phansi njalo bakubhala njengoba ngikhuluma ukuthi into eyamukelwa yi-NPRC isebenza lati njalo kwahanjiswa laseParliament kodwa ngokwazi kwethu abatshintshanga. Kutsho ukuthi into esidingakalayo ukuthi bona bezehlukanise le nkulumo le kababa uGutu ukuthi engxenye bezikhulumela eyedwa asazi izinto abantu abazibemayo lezinto abantu abazinathayo engxenye ubesuka khona ngale bekungabi into yenhlanganiso yabo.
Umfundisi Hussein Spanda ngomanyano weMathebeleland Forum. UGutu yena wala ukukhuluma le Studio 7 ngalolu daba. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kubotshwe owesifazana ontshontshe usana obelusanda kubelethwa ekliniki ye-Epworth eHarare. Umsolwa nguJosi kaNzimbe yena othi ubefuna ukubulala lolu sane ukuze ampe omunye othengisa amakhanda abantu kwele South Africa yena abe sephiwa ikhombi. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa owabulala ugogo owayengumqashi wakhe ogwetshelwe ukupika okweminyaka engamatshumi amabili lanhlanu 25 years. Umsolwa nguIphithule Moyo. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Njani manene la manene kazi. Siyabonga bonke kubo Studio 7 abasakazele indaba njoba zinjalo bezikhipha zijisa. Thina sesegoli siyazizwa amagumeni amanomhla. Ngizakhuluma ngomthwakazi. Umthwakazi abakuyavuma singavula amaphatha amaningi. Xa sisupport umthwakazi sisupportile umthwakazi. Ozapho bani bani sikuthinene kumthwakazi. Kumbe bona umthwakazi nxa sisiya kuzapho siphuphe sibe kuzapho kumbe sibawu kungabi ngamaphathi phathi amaqembu qembu so kungani ibhizinisi bengubona kwami sokuyibhizinisi ukuthi sebevula amaphathi nje abantu besenze nje ibhizinisi ukuthi ngatholana namasitho nalawo yena siyabe sisesihlalweni ngaphi eParliament ehola esidlala abantu bakhe befunda overseas nina liyabe likhe sibhikisha konapha ekhaya sitshaba izala singo-DDC esinikelwayo o-DDC uyabe lokhu sithi size nje lekhe siyabamba wona kugqibele phezulu kwesihlahla lekhe zilwisana lenyathi phansi yizo ezikhahlela umntomo yizo ezihlatshwayo abantu ababefunda overseas so kuyibhizinisi lokho njalo umthwakazi kwenza kuhle impela kakhulu siyakubona labo zapho izapho ayilamhlobo noma yayisempini egangeni ngoba lamhlobo ngekhona so imthwakazi ngilokusola kancane lapha uthwakaza luba kungakhethwa umhlobo ukuthi labana sifuna ababandebeleni kodwa ufuna ama province anje noma ngoveke eharade xa ifuthe umthwakazi kajoin noma lishona asephathi yamashona yothi iphatha imela ibe ngamandebele yodwa ayimela ibe ngamashona wodwa amela ngibe iphatha uthwa ngamavenda yodwa iphathi kumele ihlanganise wonke umuntu oseZimbabwe okhuluma ngezinja ziyamkhonkhotha ngisechurushu
bona sengibona abantu bakithi linjani izinto ngesindawo hayi mina abantu bakithi bayangxaka mphela ngoba izinto eziningi zizakala emishweni yabo izani uPF iseza izinto emishweni yabo kodwa angeke uzwe ngikhuluma njengalokhu asikhuluma kuCorona kanti bona abantu waye bengasabi izani uPF into abayaziwe isabi iCorona into abangayazi zingaki izihlakalo ezizwe izani uPF emishweni abantu kodwa abantu kabasazi kodwa iCorona ngoba still izani uPF la lala abantu emishini abantu kodwa abantu kwabamsana ngoba manje bili corona yizi khamba phambili kodwa still izolo kufana le yezempilo into eyi-one bili corona le yezempilo kuyabulala kunje sikhuluma kanje abantu bayathunjwa abantu bayarethwa abantu babanjwa iposition zonke kodwa ngeke uze ukutakula umuntu oyi-one obanjiwele selomhla kusezakala lezi zihlakala ngubani umuntu owazohla ubanjiwe i-evidence iyaphuma exactly
uyasambeni madoda siyovota sivotele inkululeko salibonani basakazi boka studio 7 nabalandeli boka studio 7 bonke njalo kubasakazi boka studio 7 abasilethela indaba ekuseni nantambama okhulumayo omoya indoda edakwakhona le emagondeni amade esigabeni selubhani nizothanda ukugxila kakhulu kubafowethu laba abatsha ngibakhuthaza kakhulu thi bafethu sikubonile konke kwenzeka ngakho ke asisukumene ngobuningi siyobhalisela ukuvota sivotele utshintsho esport for change kwenzela ukuthi le generation encane ezayo ithole leli lizwe leli selingconywana kunalokho esikubonayo kwamanje aba basiphetheyo bezidlela nje kwasani wonke okuvelayo nje bayadla wonke abakutholayo bayazidlela nje bekhohle ngabantu abaholayo ngiyabonga
Salibonani, salibonani bantu bakithi eZimbabwe bakithi. Salibonani, mina ngikhulumayo, nginasimba, komadabe, iPlumtree. Hey bakithi mina ngihlukumezwa ngamaparty eZimbabwe amaningi kangaka. Abantu beZimbabwe kabalanhloso yokukhipha izano. Balenhloso yokuthi babuse nje, badle labo. Ngani balenhloso yokukhipha izano? Ngani ngakubi lamaparty amaningi kangaka? Ngani sijoyina amaparty ebe ngu-3 kumbe 2? Ukuthi ngama opposition. Si oppose le iphathe khona sikhiphe singayikhipha sibe sesibona ukuthi siyashiyelana yini ulumbuso hayi khona ukuthi womelele embusweni 40 something years uloku ngumbuso wento eyinye hayi bakithi asizameni ukuthi sike sizithintheni nje laphana kufuneni ukubusa sonke nje sikwambe into eyodwa yokuthi vele into esiyifunayo kakhulu kakhulu asikhipheni lumuntu kuqala sibe sesiyakucabanga okunye phambili nothi ukuthi sonke sibe sesiya omunye lami ngifuna ukubusa omunye laye ufuna ukubusa omunye laye ufuna ukubusa hayi akukho right lokwakhofeni
bona ngothunkameli to Elder Spanda hayi siyabonga umsebenzi wenu siyabonga umsebenzi wenu olwenzayo thanda lati siphawule obuncane silakho akulabandla lezana liyawina akula lokho soba sidike baza wena ngo 23 hayi akula mbonje kule yute votele izano ayikho yute votele izano sami siyabona yahlukumeza abantu yenzana konke izana yachaya abantu othabaza wena ngo khetho wa 23 akukho lokho ambonje kule yute votele izano ayikho manje emakhaya kumbe emaphandleni bancenga izidala izidala intivi ivele ibandla lezana akula muntu omutsho ovotela izana kangariko gawule gawule etshona ekhuluma lapha simlaleli ekhuluma into engasiyo umuntu omdala sibulengela nhloni azama ukuthi la nxa ekhulume bonke ukhuluma iqiniso ugawule kuhlala amahobeni kodwa othi uthi ayizani izani iphethe kahle abantu ibulala abantu
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iAmnesty International sezikhuthaze amazwe aseAfrika ukuthi aqinise uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yeCOVID-19. Kubike intathelizindaba yeVoice of America uColumbus Mavunga. Intathelizindaba yomsakazo munye uHalima Athumani ubika ukuba abazisebenzayo kwele Uganda sebethwele nzima ngenxa yokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane weCOVID-19. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi ibandla lakhe lamademokrasi kanye leliphikisayo elama-Republicans asevumelene phezu kwesikhwama semali ezasetshenziswa ukuvuselela izakhiwo ezifana lemigwaqo lamabholoho esiphansi komthetho we-Infrastructure Bill. Lokho kujabulise abanye ngoba amabandla omabili ehlala edonselana. Isikhwama lesi singena kumabhiliyoni lamabhiliyoni. Kodwa uBiden uthe kasoze asayine lumthetho nxa iPhalamende ingavumelananga phezu kwemali ayifunayo ezaphathisa uZulu weMelika ngenhlelo zentuthuko. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ungakhanya ngathiwa i-infrastructure bill leli lizanceda abantu abaningi ukuthi bathole umsebenzi obhadalayo in a competitive rate plus ukuncedisa i-infrastructure. Sibone i-bridge yesterday ngathiwa it fell because of non-maintenance. Sibona ama-bridge amaningi anje. I think 20 years ago, sakesa bone linye in Arkansas, el estimela sangene manzini. Sabona futhi linye in Minneapolis 10 years ago, lalo futhi laqamuka. So into eqakathekile is ukuthi ba maintain infrastructure, imgwaqo, ama bridges, le everything, ukuthi kube le enough development and investment in the communities.
Lokhu kungaba kuveza yini ukuthi sizabona kusiba lokuvumelana entweni eziningi kuyiwa phambili phakathi kwama-Republicans lama-Democrats?
Ngibona ukuvumelana kwabo lokhu is a positive way forward. Ngoba besikwazi ukuthi since Obama aza elected in 2008, ama Republicans and Democrats bebengavumelani at anything, even the critical need areas. Enye into engiyibona ngathiwa izanceda in the future, sibone uloya kamongameli welizwe ophumileyo uTrump uGiuliani ebotshwa ngendaba zokuqamba amanga ngenxa ye-election. So sisibona ngathiwa ama-Republicans asebona ukuthi vele i-strategy sabo lesi esasiyino kuphela asisebenzi, ngoba abantu bonke sebebona ukuthi yibaphi abasebenzayo in Washington. And futhi in 2022 sesibona ukuthi sokubuya ama-elections midterm and abaningi bangikhona are up for re-election.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangu-826 belomkhuhlane lo. Bathukuthele abanengi phezu kwamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa awukuthi abahlala phandle kwelizwe abasoze bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Umanyano weMathebeleleni Forum usola amazwi kaMnumzana Obedi Gudu phezu kwekukurawundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impelasonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.